Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-23 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe ababili babikwa bedutshulwe bafa yiziklewi esiqintini seLimpopo kweleSouth Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare.
So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho, njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esolanga le-Unity Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe samuye umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba lamuhla.
Kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajeni kuyathi ukuthi inani libe linenge endlini kwese kusithi-ke lezo zinkonqala lezo ziphathele kade ukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi inani labantu yazele linenge.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhala ngokuthi zizathakazelela ikhefu lekhisimusi kungelamandla kagetsi lamanzi ezimpompini.
Umnyaka 2023 sinoku sihamba ngengoma efana nabengesebenzisi okungaqeda eZimbabwe yikuthi izisebenza zihole i-US dollar zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane beZimbabwe ababili babikwa bedutshuliwe yiziklewi bafa esiqintini seLimpopo kweleSouth Africa besebhasini ebivela ePretoria isiya eHarare. Iphephandaba leHerald lithi iziklewi ezintathu kade zihlome ngemibhobho zihlasele ibhasi le emangweni othiwa Bela Bela esiqintini seLimpopo. Kubikwa kulomunye njalo wesifazane obesebhasini le olimele kabuhlungu. Isikhulumeli samapholisa uBrigadier Motlafela Mojapelo utshele leli phephandaba ukuthi akubotshwanga muntu kodwa amapholisa amatasa ngalesi sehlakalo. Iphephandaba leHerald lithi izikliwi lezi bezingene ebhasini yenkampani yeCopperbelt Bus Company njengabo bonke abagadi kodwa zakhupha izibhamu zadubula omama abathathu. Bonke abanye bathathelwa imali lempahla ebalisa amafoni qede zabaleka izigebengu lezi ngemoda kade ilandela ibhasi. Abantu abathathu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe izolo kobulawayo ngelanga le-Unity Day eduzane lesithombe sikamuyi oyekhokhela ibandla le-PF Zapo umnumzana Joshua Nkomo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla ngemva kokulala esitokisini seBulawayo Police Station. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kumbe legqwetha elibamelayo umnumzana Jabulani Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngecala abaletheswayo. Abathathu laba babalisa unkosazana Samkeliso Chuma labo mnumzana Thamsa Nqancube loMelusi Nyathi, njalo babotshwe bezama ukufola bekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu okuyiyo ebiqoqe lumbuthano.
babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebachaye ngama-button stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisele ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirit sabo kasikho down layo umachu njengomntu ongomama ngilethemba lokuthi ubehleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangelela ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje kusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhothi kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thize bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engasilo qiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala i-admission of guilt so ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba ukuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unity Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa ngohulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe ainveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasililungiseni ngeqiniso and iqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Nesikhathi sokusele amalanga amabili singakabambi ilanga lekhisimusi, ukuswelakala kwamandla kagetsi kanye lamanzi kukhathaza izizalwane zeZimbabwe ilizwe jikelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomumo ababhekane lawo ngesikhathi sekhefu leli.
Nxa sikhangela izinto lezi ezimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesamba amagetsi asenganeno ngasikhangela kulezi insuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
sokulokungcono yini khathesi
khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ngajala ukuhamba ngabo 6-7 AM khona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo ongahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama ongenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama-fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe eziyikudla ukuyabe khona ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi
amanzi nxa ke sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga aphosa amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa kubangela ukuthi abantu bagcine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenze inkuni kumbe igasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavele ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa yi-Criterion Waterworks laphana eyokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokusithi ezinye lezi ezisupplywa futhi yi-Criterion zivaliwe konke kubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibengela amanzi. So sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubekana le program yabo abathi water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu abe lamanzi amanye angela amanzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajene kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini kube sokusithi ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kwathi ukhangela ukuthi zigcina amanzi zigcine zezingasenelisi ukuthi abantu zibe nele ngenxa yokuthi nani labantu yaselinenge.
Kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu?
Khangela ukuthi uBulawayo City Council enze khona kana jalo ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi ngakungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho kuyikocina kubangela ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wesihudu le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. So ke siyakhuthaza City Council ukuthi iqhube ngohlelo lwalona nejalo ukuthi vele ulwenze lancanga lesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinengi bavule. Kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho. Izinsala siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 megawatts abathe bazawa-importa khanyela ukuthi baqhubeke baya-importa kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangeleyo ukuthi azaze aqhube kuyefika umhlaka 1 January abantu besemnyameni njalo bengela manzi.
Hello ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amankampani ezokwenjwa kwamatshe aligugu aphatheke kumisebenzi yokungethembeki ngoba bengavezi inotho abayithola emigodini. Ngalokho uhulumende uthi usezaqinisa isandla. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukubambana kwezaphu lezanu kwaletha ukuthula lokubambana kwabantu esigabeni seMathebeleland North abakhuluma indima ezehlukeneyo kulezi zigaba kulazo zonke zelizwe. Leli phephandaba lithi isigaba seMathebeleland North silendima ezivalisa isidonga, isinambia, isidombe, isilubale, isilozi, isindebele lesishona. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, 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 bafowethu baka Studio 7, linjani bafowethu?
Hayi, phila ngenkosi, njengoba sisiyangena ku-23 ngiyathemba ukubona lolugcinekile isandla somusa sikaKristu.
Into engizama ukuthi ngikhulume ngayo nansi lapha, ngizwa usizi lokudana okukhulu kakhulu ngale ingozi eyenzakaleyo emgodini wematopo lapha, lapho kukhanya khona kulabantu abathize abadlule ezwe. Ngiyazibuza-ke mina ukuthi labantu abavula imigodi baphuka ukuvula imigodi nje akulama imilayo abayitholayo kuhulumende yini? So ngizama ngithola umuntu ovula umgodi kumele ovule ikhampani kumele ebe le insurance. Insurance iyadingeka. Sicela khona uhulumende lo umuntu ovula ikhampani engala insurance kanti khona kahlale phansi ehambe elala kumele eluse imbuzi zakhe ngokuthi akulethi zasho ukuthi khona abantu emsebenzini kuthiwa umuntu utshonile uhlile kodwa engazuzi uncedo kuleyo company. Company enjani? Company yamandlwane yena esesidla singabantwana ukuthi khona ikhampani kodwa kungatshengisa. Hayi bo, kumele kadonse amasokisi manje yikho sicela uhulumende kadonse amasokisi. Nxa sasimvotela sasingamvoti khona ehlale kuphele e-ofisini sasimvoti khona edonse amasokisi okurongo ekulungisa. Ngiyacela uhulumende, ngiyacela uhulumende wethu Mnangagwa hawu nkosi yami. Hayi bo, ngenela ngiyethemba wona la mazwi ungawezwa nembazi zadonse amasokisi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli be-Studio 7 njani lonke, ninjani lonke labasakazi nabalandeli. Ngithi nami ngisuke elijikayo la ngezwa ikhona enye inkulumo engizwile lapha ephathelane nezaph. Le ndoda le ithi khona izaph wayibona ukuthi celebrathelane i-60 years yayo. Ngicabanga ukuthi lo ndoda lo akayazi into ayikhulumayo. Yazi kwesinye isikhathi ma ungakwazi ongakukhuluma ongangeni emoyeni ngoba usuke ungazi. Ma uzothiwe nicelebrathelana uyibone ukuthi yini yakho kwenza izapha izange besembusweni baba njalo abantu abafayo babebulawa ikuku round bafeli zabo into kumele beyazi leyo mani noma icelebratela lokho ibahlonipha labo babulawa ikuku round wena ma uophoza lokuthi uthi ungowezano vele lapho kanjiki ungowezano musukukhuluma izinto ongazaziyo njalo ukuthi ize isayini i-unital code kwakuyindlela eyayivele ifanele iyenze ekuvikeleni abantu bezaphu ukuthi bengaqhubeki belokhu bebulawa aluba kakwenzanga lokhu nkomo ukuba abantu bemandebeleni labanye ababengaphansi kwezaphu ukuba baphela mhlawumbe futhi wena izaphu leyikhe ithatha ilizwe lelo ngoba iyethatha ilizwe wawungakazalwa awuyazi into oyikhulumayo izaphu yiphathi eyiyona yona okumele ukuthi manje abantu bebambane bebuyele kuzaphu kuvotwe imandeti yezaphu ngeke zifana nemandeti yezanu ngoba izaphu kuba yiyeyabusayo lapha kuleli lizwe kuba leli lizwe alikhoswa lokho kwenzakalayo kwenziwa izano ya kwenziwa izano iyona eyaphiwa ilizwe iBritain izaphu yathatha ilizwe lelo through iGandhi ya yalithatha amabhunu aguqa asarenda ngenxa yezaphu amazipra forces esilwa wena ungakhuluma into ongayaziyo ngaleyi nje ezifaka entweni ongayazi ndoda ma ungowezano hambe ohlala kuzano uhlukane lezaphu
ake sibingelele kini nonke abestudio 7 nakubo bonke abantu abathanda iy'ndaba njengami nami ngithanda iy'ndaba kumnandi ukuhlala usizwa ukuthi i-current affairs ithini ngoba abanye abantu umuntu uyahlala engayazi i-current affairs ukuthi ithini umuze sesiyakhipha iy'ndaba ezingayikho right ngibuye futhi ngithi mina ebantwini bonke abalimalelwe yihlobo egwanda e-ten more balahlekelwa ngabantu hhayi sizwa ubuhlungu kodwa into yonke siyinika ngaphezu siyinika unkulunkulu sithi kukhangele ukuthi izanu yenzani yikho abantu besiyafela endleleni bebulawa zimota behamba yebo ye njalo futhi ngibuye ngithi mina kulabo abantu abama-political parties bendingakhali ngokuthi ubani uyenza ukuthini ubani ucelebrata ukuthini ubususiyatshela abantu ukuthi abantu laba bayenza into erongo ngokuya empini bacelebrate kuthathelwa kambe kumnandi ukuthathela into zakho then laba abantu ababotshelwa olohuzeni ojob scala ma besiyacelebrata kumnandi yini ukuthi bebotshelwa abantu that is inkulumo engekho right emuntwini othi uyi-politician ma ukhuluma ngento ye-politics ungacriticize umuntu we-opposition criticize i-ruling party laba abantu abazicelebrateayo kumbe bacelebrata i-60 years yes you have to celebrate ukuba ne-60 years that is ma usuyayenza i-birthday yakho usule 60 years ungayenzanga lutho kungalamuzi kulicala yini izaphu ilungile ukuze ibonakale ukuthi hayi i-still existing bakhona bo-PAC labo bayacelebrata ama-birthday yakho kungalanto abayitholayo it's fine izaphu yabuya nento eziningi yazala yona izanu yazala konke okungo-MDC bonke ama-parties laba ukuze beqale ukuthi bebe ngama-politician babone ngani ngezaphu umusa wenkosi uhlale nabo ukuze baphakathi amen
silibone Studio 7 silibone njalo noma singabonani sibonana ngemimoya sithintana sizwane hhayi anginayo iproblem yebo ye ngiyezwa abantu bayakhala inkulumo yezanu ithi izanu nge-Europa izanu ngegazi iyabulala banubanu izanu maithi abantu izanu you have to understand those words and their songs zanu ayihambe ofike akabi kazombo phansi izanu ayisoze yafayakela umbhobho phansi ngoba yasunukula iZimbabwe which is not true abantu abasunukula iZimbabwe izibra ngezaphu so into engiyitshoyo ukuthi i-intimidation day mali ngama-cowards you would run away igcine selisithi if we can't beat them join them mina ngayehlula ke bantu bakithi ke ngiloke ngiminjalo I'm a ZAP member kuthe mazi kusiyangena iunity then ngahoxa ngaphuma zivele eceleni into engiyitshoyo ukuthi if you people you don't know iphathi okuthiwa izanu then you have to understand izanu is I understand that ibone ukuthi izanu yona okwayo ifuna ipower kuphela and by intimidating you ma ikuintimidata then uzahamba uhlaba umkhosi ukhale unkomo wahlaba umkhosi olokuze nojulius nerere bayala then unkomo wasuka lapha wabaleka wazewadlula e-south africa wayemdlandi ukuthi ekhuluma kibo bantu ababesicolonizile abantu labana bafika bamkhangela njengenyama ethileyo then unkomo wabona ukuthi hawu manje noma mbalekile abantu balokhu bebulawa kungcono ngenzeni yi-came back wabuya laphana wayanika i-assurance ukuthi noma engafa akusela enye iplani so uthe efika laphana babona baqala futhi bayamintimidata waqeda iminyaka wabona ukuthi ayakusebenzi, then the best way to do kungcono sihlale phansi sivumelane. But in this time lokho okwenziwa ukuthi abantu labana behamba behlabela izilokhana, that is a slogan of intimidation. Into engiyitshoyo ukuthi bantu be-CCC nathi thina ama-opposition asikukhangeleni, sikuboneni ukuthi kuya ngaphi, njalo lingahlaleli ku-announce kakhulu emsakazweni, ngoba senikuannounsile kuyazwakala. But go to the people, nibatshele ukuthi hayi bo lokhu yikwethusela, ngoba uma lingayanga ebantwini kuzahlala kuyikuthi hayi laba bantu bakhuluma nge-radio. Go to the people and address them from the branches into the corner. Thank you very much. Bye bye.
Ngiyabingelela Studio 7 kubasakazi oluntungamini Nkomo uChristande omagumede laphayana kanye labalaleli phezu kohambo olukhulu abantu abaluthathayo besiya kuma-holiday bevakashe njengoba kuyikhisimusi. Ngiyabingelela laphana kuwonke umuntu. Bese ngivele ngigijime ngihlale endabeni manje ngithi mina hawu yebo, ngoba namhlanje sekukhulume abebandla lezanuphephu bathi uChamisa kabulawa, kodwa kuyacaca ukuthi akula any action kumbe ngithi akula mzamo othathwayo ngamapholisa ukuthi laba bantu bazithole bevalelwa labo njengalokho esikubona kwabanye ababandla. Lizwe laseZimbabwe hayi futhi ibandla lezanuphephu laze lazenze, uyabona ke lokhu kuthiwa umathanda, ilizwe laze lazenzela intando phezu kwezizalwane zaseZimbabwe. Hawu, ukhona omunye owakhulumayo futhi ngamuva ngokuthi uChamisa kumele abulawe. Oh, kodwa mase kuqondana ngokuthi abantu laba baphuma uhlangothi luphi, hayi amapholisa aseZimbabwe akungeni kakusebenzi lokho. Hawu futhi kodwa kwaze kwahela, kwaze kwazwisa ubuhlungu kwaleli lizwe, hayi asazike. Bese ngibuya ngithi mina hawu, ubaba omthulu uNcube uyakhuluma mpela, umuntu omdala akafaki ngitsho lesandla phezu komlomo ukuthi makungaphumi kuzwakale, akwenze sakushaya indiva, akwenze nje sengathi uyanyela. Ayikhulume straight ithi government ithi ayila mali engayenzela ibhajethi yalonyaka, kodwa igovernment ikwazile ukukhipha imali engama-500 emuntwini munye ngamunye, 500,000, which is enye imali phela le enzima kakhulu okokuthi imali okufanele ukuthi ngayasiza. Awu kodwa government yaseZimbabwe, awu ZANU-PF awaze wasebenza ZANU-PF ngenye indlela emangalisayo le bantu bakithi. Kodwa cela ukuthi umutsha, umncane, umdala, ntombi, jaha, baba, mkhulu, gogo, mama, kodwa lingabe liyakuzwa yini lokho okukhulunywa yiZANU-PF, okwenziwa yiZANU-PF? Ingakho-ke limukani, kuyavotwa ngomnye ozayo. Phumani kuZANU-PF liphele lithi du, ngoba inamsebenzi ewenzayo iZANU-PF. Kuyahlutsheka, iphinde icizele lilitshela, kodwa kukhona abaqina lokho bethi iZANU-PF phambili. Hayi, hayi, kubuhlungu lokho kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa elobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwe nguhulumende wakhe lonyaka, inhlanganiso emela izisebenzi eZCTU ithi umnyaka ka-2022 ubumnyama okubi kakhulu kuzisebenzi. Isiphathamandla seZCTU uMnumzana Ambrose Sibindi utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi izisebenzi eziningi ziza kuba lekhisimusi embi kakhulu lonyaka.
Kuzisebenzi zeZimbabwe ikhefu elihlalikhulu ngesizathu sokuthi izisebenzi zeZimbabwe zisasanzima, iholo ezilihola kade silingaphansi e-poverty timeline, and i-poverty timeline sikhanti kade sibe $560 or equivalent, kodwa kanti ithwana vele kwena abaholo kwedlula 250. Kusitsho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona, kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngitshelaukuthile bathenaathenganemboni lokhu lalokhu bathole ukuza okuhle abantwana bathole izigqoko ezitsha kosazi bathenga lokhu lalokhani, akusoze kwenzakala ezibabo kakhesu ngoba izisebenzi zonhlangasithi. Ngokunjalo-ke kuzulusizi khonokho kuyatshengisa ukuthi le bhonasi nalekuthi iyanikwa ezindawo inikwa kwezindawo belinikwa i-RDS ingase-US, yibo sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho ukuthi izisebenzi zikhona ngiyezi zulu kwenzela ukuthi abantu bongebenelisa ukuthi baphile lezenzi zabo, kanti ulashi lokho abaphandi ngokwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni yeTwitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni siyananzela esesiyana amaqiniso ukuthi phela izisebenzi impilo yazo iyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi uyananzela ukuthi ezibhedlela esikhuluma ngazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phandle, kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni ukuthi siyezwa uhulumende sithi yena kubo umongakinanga ukuthi abantu bayathokoza aluba uyabuya kangene esibilelo emalokishini abona okwenzakalayo aphile nabantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nje banjani. Le qiniso leyo sesinolikongasoazifaki ngoba abantu bayadibeka, abantu abaphathekakawakuhle, abantu abalamali, abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhobaxoshwa ezikolo. Abantu baxoshwa ezindlini ngenxa kule zindlini lapha sokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room. Ekhona uthola ubaba esehlala ngalo, abantwana behlala ngalo, umama ehlala ngalo ezikhotini. Sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzele umnawa unanzele ukuthi lebasiyo-training abantu baphila nzima ezibhakho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungasetshwa ezimbabho yikuthi amazwe izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le benchmark ngoba sekathesi i-poverty amount iku-$520. Yiyo imali ebethi ikhangelele ukuthi ufanele iholwe izisebenzi ngo-2023 kusuya phambili. Lezo zincediswa futhi ngokuthi baphiwe i-housing, banikwe izindlu. Uhulumende aphume ne-scheme sokuthi abantu bathole izindlu, babe nezindlu zabo, into esizikhangelelo zenezo.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi wenhlanganiso emela izisebenzi e-ZCTU. Ukwezemelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-New York, umnumzana Busani Ntini, uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu baba Gandhi, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate izavuka letsha i-breakfast lamabhanzi into yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke litshaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lanje. Kuzabuyilanchi, then after lunch kutshaye zemgido lani kube lilanga nje elihle elibusisekileke kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona lelayini lema ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhu engisasebenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina, ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hhayi, ngapha emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani lokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate ikhisimusi, kodwa beyicelebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi iholiday njalo, bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyacelebrethwa siyawazi vele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, ulo Santa Claus o melelwayo othawela khona le enopho ezokupha abantu amagift kuyilo zenini ichini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngishilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona usanta kumele alethe izipho, okuchoyo ukuthi kumele abantu begijime bekhenga ezitolo kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngabafake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isura ikhisosi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Sibugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, libe lekhisimusi enhle. Igama nguChris Gande.